ayisibe sawulelayo thina salela umhlabathi ubana uma sesithole umhlabathi wonke okusemhlabathini ukusebenzise incede thina lezinyingi zethu lelizwe liphakame kodwa mbonangani imithetho politician ikakhulu ku-mines ministry yeyingacaciwe yeqegayo eza kube nasebantu okokwenza sikubenamasisini kuba nabantu kuthiwa balityontsha alithengisa iphuma ngundlu ngikhombela ngani umthetho wakhona uyaqhega kumbe uyabhundiswa kumbe kube nemithetho oparallel ongasekhonstitution yezimbabwe efayivnaya-2013 ukusela kakhulu lokhu njengaba lelinye emkhulumeni asikubone ukuthi yinto engafisa ngaphi kwenza ilizwe kube nokudlwangudlwangu kwenza kungabi nokuthembana kwenza kuyeyise injongo yabantu kubana vele abantu baphatheke elinye emkhulumeni abanye basa igazi lachitheka kodwa akusela zuzo sizathu sokubhatha abantu babeshaaini umanyeso kuyaba nokudlamudlamu nabudlova okunje elizweni
ye
Pho
manje kumele kwenziweni isibanda nanto udaba olukhona
kumele amazimbi abhenzi yonke asukume singasabani kuphela kwabelinye emkhulweni wonke nje imidala yezimbabwe phela asukume azinuke amakhwapho ame ukuthi hathi kanti loku vele kwenzakala njani kanti wona umthetho we-unity of mind elinye imithetho vele iminjalo ithi kwenziweni ingasebenziwe ezangaphansi lezi zokwenza igolidi nakwelithium nakobani bani kuya ngaphi iya e-reversing kuye-fidelity kuya kulamakhampani akhethiweyo ukubana akukhangele khona lokhu inzuzo yakhona nxa esiyithengile vele inceda njani ilizwe ngoba ilizwe belingecakale ngalezi nzuzo lezivela kodwa kuthengiswe ngendlela e-right endlela eqondileyo engela kugebenga phakathi ekugelekeqe ngobukhihle